Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 23 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungame linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abasakhulayo bebandla lezano PF batshengisele kobulawayo namhlabe veza usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe ngaphambilini komkhosi wokujabulela ilanga lakhe lokuzalwa ngomgqibelo.
Siyathaba ukuthi sonke sesivu society sizosebenza ngendawonye sonke lemsebenzi wethu. Siyathembisa abantu beZimbabwe ukuthi thina sizophumelela labo ukulungisa izinto zelizwe lethu.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bezilomhlangano welanga elilodwa wokusebenzelana.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba ukhuthaza izizalwane zakulelo lizwe ukuthi zekele ukuhlasela abakwamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abasakhulayo bebandla lezano PF batshengisele esitaladeni zakobulawayo namuhla besuka eStanley Square eMakhokhoba besiya egcekeni lezimota njengendlela yokuveza usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe ngaphambilini komkhosi wokuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa eMatopo ngomgqibelo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inhlangothi zikahulumende ezibalisa ezamajele amapolisa, iBulawayo Polytechnical College, iEnvironmental Management Authority, iZimbabwe Tourism Authority, olwezempilakahle labasakhulayo bebandla leZANU PF namhlanje batshengisele bethakazelela ilanga lokuzalwa lamalungiselelo edili likamongameli uRobert Mugabe becula belentokozo. Uchalimani wabasakhulayo webandla leZANU PF kobulawayo unkosazana Anna Mohohlo uthi sebelungele ukuyathakazelela leli langa. Ethi ababuyeli emuva ngamalungiselelo kunje sebelamabhasi afika ikhulu okuthwala abasakhulayo kulabanye abasakhulayo abazimiseleyo uhamba ngenyawo besiya eMatopo emkhosini lo.
Saturday si njenge Bulawayo sabe si more than onke ama province just because tina we are the in a proximity it is close, we are less than 30 kilometers, so we promise 40,000 people. Others are prepared to march and walk ukuthi befika khonale. Amanye ama buses sesilawo so far sesile 100 buses okuthwala abantu, so abasele sebesiphendukisa sizothatha.
Uadriana Kanyanewe osakhulayo weZANU PF uthi umumo ongamanga kuhle ezweni uzalunga, njalo ilanga lokuzalwa kukaMgabe lilanga okumele balithakazelele noma kanjani.
Ilanga lokuthakazelela ubaba wethu leli silijabulele kakhulu, ikakhulu thina ma-youth sithabile lokuhlangana kwethu lapha, lento zonke esizazenza nje sijabula sibaningi nje, ngibona nje kuyathokozisa. Hayi labo vele abantu abakhuluma kwabo laba ha ngabantu abakhuluma into zabo, thina sikwazi ukuthi kwakhona izinto ziyalunga ngoba vele sihlala singabantu abale hope and vele izinto zizalunga.
Owake wabalilunga lekhabhinethi kuhulumende weZANU PF kodwa wabalekela lumsebenzi ethi akusebenzeki osengumkhokheli weMandela Institute for Development Studies uDokotela Nkosana Moyo uthi umgabe uqhakathekisa ukuzijabulisa lona ilizwe libhekane lobunzima edlalisa imali.
UMagufuli wathi ngena njengomungameli omutsha wakhangela into yonke eyenziwa yi-government lapha abaqeda khona imali, ukusebenzisa abakwenzisa imali nokuhamba nje abakwenza besiya ephecheya. Wehlisa yonke into, wathi amaministri ukuhamba kwayo kumele kwehlise ukuthi bangasebenzisa imali eneyo. Mina njengokubona kwami, njengoba nje abantu balapha eZimbabwe behlupheka kangaka, i-economy ingasebenzisi, imisebenzi ingekho, kube kungaba kuhle ukuthi umongameli atshengise laye ukuthi uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka, ukuthi kungalahlwa imali eningi-ningi isenziwa into ezihlupheka.
Omunye osakhulayo wakoBulawayo, uMatthew Nyathi, yena uthi uyadana ukuthi idilileli selibangele ukuvalwa kwezikolo lokufola, ethi abantu bangalokothi beye kulo umkhosi.
Kumele sikunanzelele njengomthwakazi wonke ukuthi ngesikhathi segugurawundi izikolo zavalwa, yikho sokusenzakala manje ukubana izikolo ziyavalwa uma uMongameli Mgabe efika eMathebeleland. Okwamanje siyambona nangu njalo usebuyile eMatobo, izikolo sokuthiwa kumele zivalwe. Sithanda ukubana sithi thine ebantwini beMathebeleland kuzakhamizi zonke zeMatobo singalokothi sihambe kulowo mbuthano ngenxa yokubana awulani labantu beMathebeleland, umbuthano ongcolileyo okaRobert Mugabe.
Ngomgqibelo, uMongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa enelise iminyaka engamachumi ayisitshiyangalonye lantathu 93 ngolwesibili. E-Rips eMatopo noma nje iningi lisithi akuqakathekanga uma beqathanisa lesimo esibhekane lelizwe. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingunompu.
Ngesikhathi uMongameli Robert Mugabe esithi kalabufakazi bokuba kulokungethembeki wezisebenzi zikahulumende, umzukulu wakhe uMnumzana Patrick Juwawo, ongumphathintambo wezabasakhulayo lentuthuko yabensundu, wetheswa umlandu wokuchaphaza imali yesikhwama sabasakhulayo eseNational Youth Council. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe iziphathamandla zenhlanganiso ye-National Youth Council phambi kwekomidi yedale lephalamende ebona ngezaba sakhulayo lentuthuko yabensundu kwezamabhizimusi. Bezibizwe ukuzachasisa ngemali eyaphiwe inkampani ka-S. Lumumba eye-Cornerstone Consultancy yisikhwama se-National Youth Fund ingeyokuqhuba umhlangano wabontanga wensuku ezimbili wokudinga imbono yabo phezu kokungenziwa ukuqhuba imisebenzi yokubathuthukisa. Lokhu kuza ngemva kokuba omunye wesiphathamandla se-National Youth Council, uMnumzana Sungano Chisina, esetheswa umlandu wokuchaphaza inkulungwane ezedlula ichumi lasikhombisa zamadola 17,650 ivela esikhwameni se-National Youth Council Fund, yona eyayitholiswa ngabe Old Mutual. Kodwa ukulandule lokho uChisina ngesikhathi esipha ubufakazi bakhe edale lephalamende kwabe komidi yohlangothi lwabasakhulayo lentuthuko kwezomnotho ekhokhelwa ngummeli wegokwe nembudziya edale lephalamende, uMnumzana Justice Mayor Wajikajena utshele likomidi kuba konke ayekwenza wayekwenza elandela ayekutshelwa ngumphathintambo walolu gatsha uMnumzana Patrick Juwawo ukuba enze iphume limali okwakumele isetshenziswe ukuqhuba umhlangano wensuku ezimbili lo.
There is a letter that the Cornerstone had when they came to us, to me.
Sikhathi abe Cornerstone besiza kithi babelencwadi eyayikubaka sobala ukuba abe Cornerstone kuyibo ababevunyelwa ukuqhuba imisebenzi ethize. Lincwadi yalotshwa mhlaka 15 Mbimbitho lomhlangano ungekenziwa njalo yayilotshele abe Cornerstone. Lincwadi yalotshwa umphathintambo ngokwakhe.
Uwajika Jena ugcine sewugqiba lomhlangano wakubeka sobala ukuba zonke impendulo zikaChisina zikhomba ukuba umnini ndaba ngumphathintambo walolu gatsha uJuwawo.
Tikona takuomesera vaChisina. VaChisina vatotaura kuti minista vaizviziva.
uchisina uthi umphathi ntambo wayesazi okwenzakalayo kungakho lo umsebenzi kamphathi ntambo bayatho njalo ukuba kungayisibo abadinga leyo cornerstone yalethwa ngumphathi ntambo njalo bathi kungasi kwakuqala ukuthi leyo cornerstone ilethwe ngumphathi ntambo wezalayo engaphambilini wathi makusiya kusayinelwana isivumelwano sokuba bezosebenzisana layo i-memorandum of understanding.
Amalunga ale committee atshengise ukukhathazeka phezu kwalesi senzo basala bele mibuzo eminingi ukuba kungani umphathi ntambo ogatsha lobontanga wakhetha ukusebenzisana lo-Aislu Mumba ngalendlela engalandelanga indlela esemthethweni ukuphumisa imali esikhwameni se-Youth Fund. Iziphathamandla ze-National Youth Council ebezivela phambi kwale committee ziveze njalo ukuba uJoao nguye owakhetha uLumumba ukuba ngumgcinisihlalo we-steering committee kuhlangothi lwe-National Youth Council nganxanye engumnini wenkampani ye-Cornerstone Consultancy eyanikezwa imali yokuqhuba umhlangano wamalanga amabili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kunhlangothi zempilo ezehlukeneyo zenze umhlangano okudinga indlela zokusebenzelana ndawonye. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano welangeli lodwa owenzelwe Holiday in Harare lamhlanje uqoqwe yinhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute phansi kwesihloko esithi Dialogue and Transition, Defining an Inclusive Civil Society Campus. Umnumzana Mavelasi Khumalo wenhlanganiso yezakhamuzi eChitungiza Residence Trust uthi lumhlangano uqakathekile kakhulu esikhathini esikiso okwamanje.
Uyabona njenge-civil society sisebenza abanye bakobulawayo, abanye balapha eHarare, abanye bakuma rural areas. Kodwa kule minye imisebenzi efuze siyenze sisonke ukuze sikwanise ukuphuma le result enye. Kusinika uthuba lokuthi sikhulume sibone ukuthi ama priority areas esingasebenza kuwo ndawonye yiwapi.
Unkosikazi Salidura umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi inhlanganiso ezinje zibuye zimela izigaba zemisebenzi eziphatheka kizo.
Kule ama residents association, kule emhlangano yabo amalungelo abo mama, kule aba stakeholders from e-business sector, so siyazami ukuthi sonke silungise.
Ukhumalo uthi bananzelele ukuba eminye imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso isidala ukusebenza zingamanyananga lezinye.
Ngathesi sibona udubo lokuthi labo abayenza okwe service delivery baphungukwenza okwe service delivery kuphela basakhangeli ezinye indubo lezo. Abayenza okwe constitutionalism bayenze khonoko kuphela bachiyele abanye konke lokho. Abayenza okwama elections baphungukondana lokwama elections kuphela. Kodwa kula ma national problems akhona afuze thina njengama Zimbabweans njengama CSOs lama CBOs sisebenze ndawonye.
Unkosikazi Dura uthi isifiso esikhona sivela kunhlanganiso lezi siyajabulisa kakhulu njalo sikhomba ukuba kungaba lokuphumelela kumizamole.
Siyathaba ukuthi sonke se-civil society sizosebenza ngendawonye sonke lemsebenzi wethu. Siyathembisa abantu beZimbabwe ukuthi thina sizophumelela labo ukulungisa izinto zelizwe lethu.
Le Zimbabwe lilenkulungwane lenkulungwane zenhlanganiso ezizimeleyo eziphatheka kumisebenzi etshiyeneyo egoqela amalungelo oluntu, isisekelo sombuso lemithetho, ezentuthuko lemisebenzi yokuzenzela leminye enjalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi ezikhukhulelwe imizi lizulu elinenge mpela viki ePlumtree esigabeni seWuwana zithi ziyafa ngendlala njalo zidinga indawo zokuhlala. Izulu leli libikwa litilize imizi edlula amachumi amabili kulesi sigaba. Izakhamizi zithi njengoba zilahlekelwe impahla yonke okugoqela amabele eziphaleni bezikhangelele ukuthi uhulumende aziphathise ngokudla lezinye indingeko ezifana lengubo. Kodwa zithi iziphathamandla zikahulumende zibuye zazipha amafutha okupheka kuphela. Sixoxele omunye wezakhamizi lezi okukhulelwe umuzi wonke unkosikazi kaGenyathi, yena othi badinga uncedo ngokukhulu ukutshetsha.
Umonakalo mkhulu kakhulu isilo ngoba izizwe laliya ngamandla, sikhuluma kunje vele singabantu nje silanto esilayo, ukudla sila, impahla sila, nje layikho into ezakwazi ukuyikhupha kwahamba nje konke. Mase sikhalele ezinye izigaba lakhona khona lapha eplumping, babalisa lapho kwezinye indawo izindlu zazisiwa lakhona, izindlu labuya ngobuningi sibili. Ngikhuluma nje akulanto engilayo, wahamba yonke into, ayikho nje into e-one yaphumayo. Ngasindisa abantwana nje baba ngakhona ukuthi bakhuphe phambi ekhaya.
Kwadilika izindlu ezingaki?
Izindlu eziwu-5, 6 ngesiphala.
Esiphaleni kwakuloludo?
Yebo, yeah, kwakulamabele.
Lihlezi ngapi pho?
Kathathu sikomakhelwane, thina sisela ndawo vele, sihlezi komakhelwane ezihlobeni abangadilikelwanga.
Bakhona yini abanye omakhelwane labo abadilikelwa yimizi njengawe khonapho?
Baningi baba, badilikelwa sibaningi, sibila sikhothini ngethu.
Ingaki imizi yakhona nxa ungasibalela nje?
Bangabali yafika le-22.
Pho bangapi bonke abantu laba?
Kahle ebalayinini yesitobeni silezisobo ngaphesha komgwaqo, ngikho lapho esifake khona amakhanda.
Endaweni ezifana letsholotshose sike sabona uhulumende engenela ehlenga abantu njalo abanye besiza lokudla lengubo lamatende, khona ngapho alukafikini uncedo lolo?
Ah, lapho sibona izolo beletha amaseyili nje, amaseyili kuphela kungela kuhle.
Amaseyili amatende?
Ye, but amaseyili khona nje asikwazi ukuthi kuqhunywa njani.
Alethe ngobani?
Alethe izimoda. Asibazi ukuthi bathi ngoba bathi bavela kuhulumeni.
Bekungela kudla ngisho.
Okudla basipha amathuli cake ngoil. Yosatholileyo thina. Okudla unje kufuke kungela.
I-cooking oil yadliwa yini manyathi? Bekungela amarayisi kumbe impuphu nje kuphela?
Lutho nkomo bekuyi-cooking oil nje njengoba ngisho.
Nxa belalela abanye abanganceda ngokudla ingubo lokunye likudingayo, ungathanda ukuthini kubo manyathi?
Ngiyathanda ukuthi besincedise ngoba kunje abantwana bancuma abanama-inform abanampahla zokugqoka lathi kunje zokwahamba konke nje sasala nakho koko kwakusemzimbeni. Ngiyacela ukuthi bengasiphathisa sibili ngoba kulobunzima silala sidoselana ingubo enye sibaningi sinjalo. Abalothando sithi yacela ukuthi bengangenela esigabeni sewuwana besizwe. Abantu baphakathi kobunzima, amabele besingabantu esithanda ukulima, amabele onke ahambe ngamanzi, sosikhwampa silayo into esiyidlayo.
Unkosikazi kaGenyathi ngomunye wezakhamizi zewuwana ePlumtree ezidilizelwe imizi lizulu lesikhukhula.
Ku-Live Talk kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table. Lamuhla sixoxa ngenhlupho ezibhekane labesifazane abaphila ngokuthengisa impahla ezijeneyo ezitaladeni, abakhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa kamanisipala.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli wakwele Somalia omutsha ubikwa esekhethe inhloko kahulumende. Umnumzana Hassan Ali Khayre usezabhekana lomthwalo omkhulu wokulungisisa inhlupho ezibhekane lelizwe ezigoqela impi yomdeni labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo kanye lendlala ebangelwe yikungani kwezulu.
Amapholisa edlula inkulungwane ezingamachumi amathathu akwele China atshengisele ezitaladeni zeHong Kong lamhlanje, esekela amanye awo amabili afunyanwe elecala lokutshaya omunye wabalwela amalungelo oluntu ekutshengiseleni kukaZulu ngo-2014.
Umbuthano wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ozenzwa ngomgqibelo ukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu lanhlanu. Kodwa abanye ngabathi kabayi ngoba bengathakazeleli indawo okhethwe ukwenzelwa khona emadobo. Abanye njalo ngabathi inyathelo lokuvala izikolo okwamalanga amabili esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo akubaphathanga kahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga lebandla le People's Democratic Party umnumzana Edwin Dlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi ulibona njani inyathelo lezanu PF lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kamongameli Mugabe emadobo duze lebhalagwe lapho kwabulawa khona abantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Kunjalo kukabili. Okokuqala, indawo abenzele kiyo umcimbi wayo ematopo kukithi enzalwa khona kakukuhle ngoba umbhuqazwe eGugurahundi yikho yaqeda khona abantu-ke bajikela-ke emayini eBhalagwe. Yikho nje njengabantu bemajebhelele njengabantu bematopo ikakhulu thina bematopo asekuthokozeleli lokho kuyinto embi. Okwesibili okubi futhi kakhulu ngomcimbi loyo ukuthi kuvaliswe izikolo, abantwana besikolo lamhlanga lwesine kabafundi kusasa ngolwesihlanu abafundi kuthiwa abantu zano bazalala ezikolo sebefikile ezikolo yiba bazalala emaklasini okumele kufundele khona abantwana. Abazali-ke lama-teacher bayaphosa ukukhipha-ke amadola e-donation. Kuwumcimbi omubi ikanti kaselamhawu sifisela-ke impilo enhle umongameli welizwe omgabe, kodwa abakwenze ebantwaneni bethu lezakhamizini kube kakhulu ukuthi izikolo zivalwe bekwenzela into yabo le kithi ematopo abakwazi khona kamhlophe ukuthi abantu lokhu bezondile abantu lokhu besifisa udaba lwe-Gugurahundi lusike ekugcineni. Fisa sibili ukuthi nga udineyo lo uyabuya ngamandla sibili kunokuzayo bagcine bangaphambanisekile labo umcimbi wabo ngoba abantwana besikolo sibuhlungu kabafundi sikhuluma kanje.
Nanti udaba baba Chuma.
Ngiyamuzwa umalimama uyakhuluma lapha. Mina lami umama laye uvele ematopo sini kanye kodwa into ekhona nansi oqala ukuphenza indaba yokuvalwa kwezikolo ayisikho. Into ekhona yikuthi kona akunadirective ephumileyo isuka even kurhulumente nominister education izikolo azivalwe kuye waba nesiphosisa kanjalo kodwa uminista waphuma laseredweni ekhuluma nasenabo-TV nasemanye iziphepheni ephumile ekhuluma ukuthi ha-a azisho ukuthi abantwana abavale izikolo. So akunandingeko ukuthi kona kube ngabantu abamiswayo ukuthi kona besikolo ngisho abantwana besikolo-ke lapho kulabantu vele abagcwele ngenzondo abathi nxa ungakhulumi igama lokuthi Robert Mugabe ukuthi zani pimvu vele umuntu alathukuthele ungazenza lokuthi utheni uyenzeni kodwa ayisiko khonoko ongidlazeleyo. Mina ngabe ngikhuluma so bengilaye uminista we-education izolo ngimbuze ngoba lami besiuthekileingazaukhuluma njani kodwa hhayi kayisikho wazitshele nangomlomo wakhe waphinde wakhuluma futhi emsakazweni yonke kulamiwazi izikolo azishiwo ukuthi zivalwe. Bese singena kule udaba akhona ngalo futhi imali mami olwabantu basematopo kuyazakala sibili ngiyakuzwa kodwa mina bengibona ngazathi sesiwuthelesa kusuka kunye indlela engayisiyo ngoba laphana nxa sishiya laphana asiyisilivenje ikapresident u-RG Mugabe kuphela nje kodwa njengovele inhlanganiso yolutsha oluyakhangela lubhekisisa impilo ephele ngupresident wethu sidoda naphana lapho okuhla kuzileyo esingakukhwabitha lathi njengomdaka okungasekuthi kusase lathi isosethu siyezinto ekhanyayo ephumelelayo njengobuntu bethu njengama-africans yindlela adumele ngabe bakhangele ngayo into le.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu.
Ye okokuqala okathuma futhi yena abantu bengeza igama likamongameli nje sebethukuthela sebezonde kambe babathuma abantu abakho bangeza igama lakho bazonde uyabe ubenzani abantwana umbuzo enzawuthiwa njalo. Bese sibuya kunjongo-ke uthe wena umcimbi lo injongo wayo ungentsha iyouth ukuyikhuthaza kodwa-ke ukhanya liphikisana le njongo ngoba okokuvalwa kwezikolo abantwana bengaye esikolo kubi kubi kulokho ke ngikhuluma into yokuzwa mina ngikukomiti yesinye sezikolo kobulawayo seyibuyile incwadi yokuthi abantwana bangaya esikolo ngikhuluma nje abantu abami namhla bavuke belele lakusasa bazawavuka belele lokho-ke akusomanga yinto eyenzakeleyo izikolo eziningi sibonile kuwhatsapp lapho izincwadi abazibhalelweyo kodwa lapho engikukomiti khona mina incwadi ifikile njalo sacela ukuthi kusasa sizohlangana lama-youthini-ke azazolala esikolo leso sikhulumisane labo ukuthi bagcine indawo kuhle nje kumele sihambe seba-adresa kusasa ama-youthini yinto eyenzakalayo-ke kubi-ke ukuvala kwezikolo-ke ngokucelebrate-a i-birthday eyomuntu ole-93 years esesikhangelele ukuthi ngukota-2 empilweni yakhe so aphile yakhe impilo wafunda wangena kupolitics wakhokhela ilizwe kweminyaka engu-37 ulemuli ulabantwana asebefundile kodwa abethu-ke abantwana ukuvalela izikolo kasiyali ukuthi abantu benza imicindi yabo kodwa kuvalela izikolo hhayi kungani kukhruel yinto enganhle sibili asekuthokozelele kodwa-ke njengoba ngitshilwa ngaphambilini aselamhawu lokuthi abantu benza i-birthday yabo bathokoze belibandela ezane u-p f lemuli yabo yakomgabe asondaba lakho lokho kodwa-ke ukuthokoza kwabo kakunga-afekti impilo yabantwana bethu impilo yekusasa yabantwana belizwe lezimbabwe ngenxa yokuthi omunye umuntu uyacelebrate kulokho-ke hhayi sidi into endako na
lo-ke bekungumnumzana Edwin Ndlovu ilunga lebandla le-People's Democratic Party obexoxa endawonye lelunga lebandla lezanu-p f umnumzana Joseph Chuma
umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba sekhuthaze izizalwane zakulelo lizwe ukuthi zekele ukuhlasela abakwamanye amazwe ugigaba uthi nxa kukhona okubi abakwenzayo izizalwane zakulelo lizwe kumele zibikele amapholisa ugigaba wethule amazwi la emhlanganweni awenze lentatheli zindaba kulandela ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe laba eJohannesburg lasePretoria kubika uBenedictine Nhlapho
izehlakalo zokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe kwele South Africa sezethusa abaningi kuzwekazi le-Afrika osekubambe ngamandla uhulumende ukuthi aphumele obala esola ukuhlasela lokho ekhuluma emhlanganweni wabezindaba eCape Town umnumzana Gigaba ubike kucaca ukuthi uhulumende akasekeli ngisho lakancane ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe kungakhathalekile ukuthi benzeni uthi abomthetho yibo kuphela abalemvumo yokujezisa labo abadala amacala
There will be no progressive and sustainable victory in xenophobic violence.
Akulanto ebambekayo engatholakala ngokuhlasela abakwamanye amazwe. Labo abenza njalo behlisa isithunzi sethu.
Umnumzana Gigaba ukhuthaza amapholisa ukuthi aqaphe ngeso elibukhali endaweni lezi ezilodlakela ngubotshwe bonke abadala amacala kungakhathalekile ukuthi ngabakwele South Africa kumbe ngabakwamanye amazwe.
We called for visible and effective policing.
Ikhuthaza amapholisa ukuthi aye ngokuningi endaweni eziqhamuka loludlakela. Ukwehluleka ukwenza lokhu kutshengisa ukwehluleka okuphindiweyo ngoba kungamemethekisa loludlakela.
Ugigaba uthi usehlela umhlangano labameli bamazwe enhlanganisweni ye-African Union ukuze kubeke ubala ukuthi uhulumende usethatha amanyathelo ukuqeda uhlasela lokho. Lokhu kulandela umbiko wethulwe nguhulumende weNigeria ekhuthaza i-AU ukuthi ngenele kulolu daba. Ukuhlasela lokhu kuqondiswe kakhulu kwizizalwane zakwele Nigeria ezetheswa umlando izizalwane zakwele South Africa ngokuthengisa izidakamizwa lokuqhuba inhlelo zokuthengiswa kwezocansi. Ekuhlaseleni lokhu okwenzeke emalokishini eRosettenville eJohannesburg lase-Atteridgeville ePretoria sekutshiswe izindlu ezedlula i-10 lanhlanu izimota kanye lokugqekezwa kwezitolo zaba kwamanye amazwe umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi bemukela izandla zombili inyathelo likahulumende lokuphumela obala ekhuza lokhu kuhlasela
siyabonga Benedict Nhlapho silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba
Abasakhulayo bebandla lezanu-p f batshengisele kobulawayo namhla beveza usekelo lwabo kumongameli Mugabe ngaphambilini komkhosi wokujabulela ilanga lakhe lokuzalwa
lilale zihlobo igama nguChris Gande
lo ntu ungameli Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.